Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngombolo mhlaka 31 ngompalakazi 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukubuyela emsebenzini kwethu zakhuluma ukuthi sizabuyela kuphela xa amaphilizi esekhona ezibhedlela, njalo imitshina yokulapha abantu ama-x-ray lokuthesta igazi loku-operate abantu isilungisiwe isisebenzi.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi uhulumende uyazikhohlisa ngokubaxwayisa ukuthi babuyele emsebenzini yena engakalungisisi izikhalazo zabo.
Hayi, iminyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, especially economically bongamanga kakuhle ngoba hayi izinto zakhona azilunganga for thina bahlali balapha eZimbabwe.
Abaningi bathi akulabubelo ababukhangeleleyo eminyakeni omutsha, nangu uhulumende weZANU-PF sehluleka ukulungisisa umnotho. Imbali elotshwe ezingwalweni zeZimbabwe ithi umnumzana Herbert Chitepo nguye umuntu onsundu owaba ligqwetha lakuqala eZimbabwe. Kodwa usikhwica mfundo Jonathan Moyo lezinye ingcweti bathi cha, akunjalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi lanxa uhulumende sithi kumele odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi babuyele ezibhedlela, kabasoze bakwenze lokhu ngoba izikhalazo zabo zilokhu zingakalungisiswa. Odokotela laba bakhala leyo msebenzi ekuqaleni kwenyanga bekhala ngokuthi ezibhedlela akula mithi, njalo besithi bafuna ukuhlawulwa ngedola leMelika. Uhulumende uphendule ngokumemezela ukuthi usebaxotshile umsebenzi ngeviki edluleyo. Izolo khona uhulumende uhlanganela abameli benye njalo inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Medical Association wabaxwayisa ukuthi nxa besawufuna umsebenzi kumele baphange babuyele ezibhedlela. Kodwa abenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi bona kabayingeni leyo ngoba kungela ngitsho lokukodwa abakhala ngakho osokulungisiswe nguhulumende. Siqoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso uDokotela Mthabisi Bebe yena othi bakhangelele ukuhlangana lohulumende namuhla.
Esikutshoyo yikuthi ekuqaleni ukuxoshwa kwabodokotela kwakungamelanga kwenzakale ngoba bekungasoze kuncede lutho, njalo ukubuyela emsebenzini kwethu sakhuluma ukuthi sizabuyela kuphela xa amaphilizi esekhona ezibhedlela, njalo imitshina yokulapha abantu ama-x-ray lokuthesta igazi loku-operate abantu isilungisiwe isisebenzi. Ukubuyela emsebenzini izinto lezi zingakhangelelwanga akusoze kuncede lutho, njalo odokotela kabana zimali zokuya emsebenzini. Izinto lezi azikakhangelwa, yizo izinto esizimelele ukuthi zikhangelwe ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ukuxotshwa kwabodokotela lokhu yinto ekreathwe yi-government obekungamelanga yenzakale, njalo ibingayisizo sikhalazo sethu sokuqala.
Ngamanye amazwi dokotela lithi kalibuyele emsebenzini lanxa nje kube lokuvumelana phakathi kwe-Health Services Board lezima.
Izima yi-association etshiyeneyo, thina siyiZimbabwe Hospital Doctors Association. Njalo nxa kulesivumelano kumele kube yisivumelano phakathi kweZimbabwe Hospital Doctors Association le-Health Services Board. Yiso isivumelano esisikhangelelayo. Njalo isivumelano lesi senzakala kuphela nxa thina sesizwisisile Sado ukuthokoza ngezinto ezi-offerwa yi-health services board. Njengoba ngithile okuqaliseni ukuthi thina sasikhala ngenxathi izibhedlela kazila maphilizi, imithina kayisasebenzi yokwelapha abantu. Izinto lezi azikakhangelwa, odokotela abangatholi izimali zabo. So izinto lezi nxa zingakakhangelwa, akuna sivumelwane esingasenza, njalo odokotela baqhubeka beku-industrial action.
Lithini khona ngodaba lokuthi selisayiniswa ama contract amacha lezifundi asho dokotela esingathi ngama students
lokhu kuyadanisa futhi kakhulu yenxathi kufanana lakho lokuthi basuspend odokotela bengazange besiconsult thina kade sokule icontract yona le esifakiwe esingayaziyo ukuthi yona vele ifuna ugcwalisane ngokwayo so thina sizayiyala leyo contract ngenxa yokuthi yona sibona kuyimove nje efuna uku-oppressa odokotela ukuthi bona bengakhali ngendlela umsebenzi indlela lapho abasebenzela khona ma ingalunganga.
Udokotela Mthabisi Bebe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Nansi isivivinyo. Ngubani onsundu oba ligqweta lakuqala eZimbabwe isaziwa ngokuthi iRhodesia. Imbali elotshwe engwalweni eziningi zeZimbabwe ithi ngwaye ngomgcini sihlalo webandla lezanu umnumzana Herbert Chitepo yena obhontsha wafela emoteni ngomnyaka ka-1975 ekwele Zambia. Kodwa usikhwica mfundo Jonathan Moyo uthi cha akunjalo. Impendulo eqondileyo ngethi ngungubo yenja indodana yenkosi uLobhengula. Umnumzana Moyo uveze lokhu enkundleni yeTwitter lapho aphehle khona ingxoxompikiswano ephendulana labantu abanengi. Abanye bevumelana laye kodwa bebekhona njalo abalokuthandabuza. Abafana lo mnumzana Innocent Babathi Ncube yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu ekwelebhilithane. Njengoba ufakazi uNcube uveze ugwalo olwalotshwa ngumlobi omhlophe umnumzana Terence Ranger olulesihloko esithi African Voices in Southern Rhodesia. Kulolu gwalo uRanger uthi ungubo yenja wayeloyisa ukuba ligqwetha kepha akasazange wakufeza lokhu. Kodwa uMoyo uthi umntanenkosi waligcwalisisa iphupho lakhe kodwa wasuka wavinjwa ukumela abasolwa nguhulumende wabamhlophe. Le yinto efakazwe yingcwethi kwezembali yeZimbabwe umnumzana Patisa Nyathi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume enye njalo ingcwethi umnumzana Mqondobanzi Magonya yena othi manengi amagoba amele aqondiswe ngembali yesizwe sikamthwakazi.
Imbali yethu esihlangana layo ebulenjini lakwezinye nje indawo lapho ngayigcindezelwe khona kusobala ukuthi ayilabuqotho njengoba sisho umoya ukuthi ungubo yenja waba ligwetha kwabansundu elakuqala kuloba nje engazange avunyelwe ngabelungu ukuthi abe ngumuntu ongasebenzisa imfundo yakhe ekuthini aphathise abantu esingathi thina ngesilungu ukupractice. Akuqali lokho mfokankomo kunje ungafunda imbali elotshwe mayelana ngenkosi yohlanga uLobhengula ngokulwela ilizwe loneli lamhlanje okuyiZimbabwe. Kunengi okuyizinto okugobileyo izipha yalwimpi ilizwe leZimbabwe likhululekile lamhlanje ngenxa yezipha. Kodwa abantu bethu abayifundiswa leyo mbali, imbali abayifundisayo bafundiswa ngembali yabo pasi ukuthi yibo abantu abalwayo, yibo abantu abalethe ilizwe. Kunje lamhlanje into yazakalayo jikelele ukuthi uHerbert Chitepo waba ligqwetha lakuqala ebantwini abamnyama ikakhulu elizweni lelamhlanje ukuthiwa iZimbabwe. Kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi bakhona abantu abafunde ngaphambilini kwaHerbert Chitepo, abantu abanjengabo Tenzin Hlabangani. Baningi abantu abafundileyo njalo baningi abantu abenza izinto ezimangalisayo kuyileli lizwe, kodwa i-contribution yabo kumbali yeZimbabwe hayi indlela egojiswe ngayo iyethusa mfowethu. Ungafunda imbali ebhalwa ngoChigwedere uzwe nxa lapha abakhuluma khona ngempi yehlokelibomvu. uzi lapho abakhuluma khona ngemfazo. Lamhlanje abantu abethu ezikolo bafundiswa iChimurenga. iChimurenga yabo iqalisa ngempi ka-1896. Kuthiwa yikho lapho kwaqalwa khona ukulwela inkululeko. Abafuni ukukhuluma ngempi ka-1893. Abantu ababhala leyo mbali ngabantu abalesazela njalo abalolwazi lokuthi thina njengesizwe sohlanga umthwakazi leZimbabwe singamazwe amabili ahlukileyo.
Yebo, ubaba uMoyo uthi uloba ugwalo oluzaqondisa izinto ezinjengalezi, kodwa kasoze akwenelise eyedwa. Kuyini ongakukhuthaza abanye abalobi abalolwazi kakhulu eMandebeleni?
Isikhuthazo sami yilesi. uMoyo eyedwa uzabhala akwaziyo. Kakulobe usikhwica mfundo, kakulobe sibila kulobisise. Bese ngikhuthaza ke amahlabezulu jikelele, akukhathalekile ukuthi ungaba liNdebele leBhinga, uliNdebele leplumtree, uliNdebele leNkabazwe, uliNdebele leBhayibhridge, kumbe uliNdebele leNkabeni. Kasilobe nini imbali yethu ngokuyazi kwethu, silobe izehlakalo zezolo njengokuzibona kwethu, ikakhulu amadoda labo mama laba kade besempini. Sicela lilobe iqinisa elalibonayo, hathi lokho okunye sikuzwayo, lokho esesikulotshelwa ngabantu abayibona abasihlukuluzayo. Ukuvilapha kwethu ekuthini sifundisise njalo silobe, yikho kugcina kudala ukuthi abantu abaleqinisa behambe leqinisa, kusala abantu abalamanga abayibona sebesala bebhala izinto ezingaqondanga. So ke ngiyakhuthaza mfokankomo ukuthi amahlabezulu jikelele asifunde nini ukuthi into yethu yonke esiyaziyo eyimbali asiyazini, sigcine ilotshiwe ukwenza ukuthi nesizukulwana sibe yazi ukuthi iqinisa kwakuyileli. Lokho sokukhitshwa hayi kungenzeka ukuthi akuqinisekanga. So ke ngiyamkhuthaza uMoyo, ngikhuthaza abalobi bonke nalaba abafisa ukufunda ukuloba, loba nini imbali yethu, sizilobele, singalotshelwa imbali yethu ngabantu abalochuku njalo ngabantu abalokhophe ngathi. Uyabona into enziwa kweZimbabwe, indlela abelungu abalobe ngayo imbali yethu ifana xathu lendlela abalobi baseMpumalanga abaloba ngayo ngathi. Into zabo zonke azilabi uqotho. So ke ukwenzela ukuthi into yethu kusasa sibe nobuqotho, kuqakathekile ukuthi sidlaleni ngosiba.
UMnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethe embalini yesizwe sikamthwakazi, sixoxela ekwelebhilithane. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalishumi lasikhombisa kudlakela oluphathelane lokhetho oluqhutshwe izolo kwele Bangladesh. Intatheli zindaba zeMelika zizahlangana eNew York namuhla zikhumbula ezinye zazo ezivele emsebenzini khonapha eMelika lonyaka lasemhlabeni jikelele. Abantu abanengi bathi akulanguquko enhle abayikhangeleleyo empilweni zabo eminyakeni omutsha oqala nje kusasa, ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sekuveze sobala ukuthi akenelisi ukuguqula impilo zabo. Kubika uMavis Gama.
Abakhulumisane lalomsakazo edolobheni leHarare okubalisa uNkosazana Sibonokuhle Dube bathi baphile nzima ngalo mnyaka ka-2018.
Hayi, umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, especially economically bongamanga kakuhle, ngoba hayi izinto zakhona azilunganga for thina abahlali balapha eZimbabwe. Sasikhanyelela ukuba kuzaba le nguquko, kodwa zange kube njalo.
Kwasekelwa nguNkosikazi Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathebeleland South edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesikhangelele nje into ezincane ezinjengokuthola ukudla nje, ukuthi umuntu akwanise ukuthola ukudla kwemuli yakhe okwelanga elilodwa kumbe okweviki. So nxa umuntu seswele ukudla, sokusitho ukuthi into yonke isuka ibe nzima. Sesikhangele ama-school fees, sesikhangele indlela abantu abaphila ngayo. Ube ngumnyaka onzima wokuthi abantu abaningi abakwazi ukuthi kunje nxa elala namhlanje kusasa bayavuka besidlani.
Lanxa bekunganeno ekuqaleni kwawo, uNkosikazi Maphosa uthi usuke waba nzima emaphethelweni kwawo, kakhulukazi ngemva kokhetho lwamhla ka-13 Ntulikazi.
ngoba sithe siya ku-election besizitshela ukuthi engxa yokuzaba notshintsho, ukuzaba le nto ezasinikeza ihope ukuthi engxa impilo zethu zizaba ngcono. But nxa sikhangele kathesi siya ku-2019 vele we are already doomed, ngoba vele ikusasa selimnyama. Awungeke ukuthi lanxa ulele uphuphe ukuthi ngizabona kuvuka kulolunye ulutho olungcono, ukwazi ukuthi khona vele khona oko kwenzakalayo, unless abantu behlale phansi bacabangisisa, waba lama negotiation, kwaba le dialogue, abantu babuyela ku rule of law, abantu bahloniphe ilungelo labantu abalikhulumayo ngo-2018 engxa yezinto zingaba ngcono.
Akanalo ithemba uNkosikazi Maphosa lokuba kuzokuba lenguquko ezokuba khona ngomnyaka ka-2019.
Sikhangela umongameli lo omutsha othe ngena uthembise abantu izulu emhlabeni, usitshele ngokuthi uzachaya umhlabathi egijima, wasinikeza wasithembisa ukuthi within 100 days izinto ziyase zingcono. But nxa sikhangela kathesi izinto they are even more worse kathesi, ngoba izinto esasizi-afforda ukuzithenga ngokuthina singabantu abanye abazithengiselayo, abanye abasebenzayo, but ngendlela yangikhona ukuthi kathesi izinto ezenzakalayo umuntu seyehluleka loku-afforda ukudla. Ngesikhathi se-era leyani edlulileyo umuntu bekwanisa ukuthi lawo ungabambabamba izinto ezibambayo ukwanisa ukuthi uthengele abantu abakho ukudla udla. But new dispensation leyathuyo izinto sezinzima kakhulu, especially emuntwini oyabe ezihlalele engasebenzi, emuntwini oyabe ekhangelele ukuncediswa ngabantu abakhe, izinto sezinzima ongayenziyo.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo okubalisa abe-Free Zimbabwe Congress bachaza umnyaka ka-2018 njengoba nzima kuzulu weZimbabwe. Umkhokheli waleli bandla le-Free Zim Congress, umnumzana Joseph Busha, ukhuthaza abamabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende ukuba asebenze nzima ukwenza ibe ngcono impilo yabantukazana elizweni.
They need to be able to say, this is what we're doing for Zimbabweans, not for themselves. So I want to add,
kumele bazitshele ukuba lokhu yikho esikwenzela ilizwe lethu leZimbabwe, hatshi ukuziqakathekisa bona. Ngithanda ukukhumbuza abamabandla aphikisayo ukuba singake saba ngabantu abamisa imisebenzi yokuthuthukisa ilizwe ngoba kubangwa izikhundla.
Ukhuthaza abamabandla la ukuba bamanyane kwezokukhankasela ukususwa komthetho owabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende kanye namankampani abo izijeziso zomnotho lilizwe lakwele Melika owezidera.
We will be delivering a letter both to the people in government, that is the main opposition party in government, and ZANU-PF itself.
Sizakusa incwadi kuhulumende lakunkokheli yamabandla awalisa lona elikhulu kwaphikisayo kanye lele ZANU-PF ukukwazisa ukuba kumele benze into eqondileyo bendawonye ukubona ukuba uyasuswa lumthetho wezidera. Siza kuya nasemahofisini ommeli welizwe lakwele Melika bona esesiwalobele incwadi ukuba bawuguqulele umthetho wezidera. Sesayihambisa leyo ncwadi njalo silindele impendulo yabo kulokho. Nxa bengasenzanga kanjalo sizolinxusa ukuba sihambisane ukuya khona emahofisini abo.
Of the United States of America to repeal Zidera for the benefit of Zimbabweans.
Uzulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi kabasamthembi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF lanxa bebekhangelele ukubona inguquko ngemva kokususwa kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe nyakenye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lazo zithi kukhanya kumnyama phambili. Umnumzana Gary Twala Jackson ohlala eMelika ngomunye wazo.
Umnyaka omutsha ozayo kawuthembisi. Kulusizi bangithi ukuthi sikhuluma amagama anjengalawa, kodwa nje eke samukele iqiniso, kawuthembisi. Kungani ngitsho lokho? Mina ngilitshetshe kukhulele ematshetsheni wakhe abesilima. Ekulimeni kwethu besihlanyela nxa izulu linile, umhlabathi uvundile, sathela umquba emasimini ukuze inhlanyelo yethu imile, sizakwazi ukuvuna. Kodwa njengoba umnyaka uqala unje, kakula kudla, abantu kabasebenzi, odokotela kabakho ezibhedlela, kambe kuyini esingawukhangelela okuhle eminyakeni omutsha.
Ukhona ngapha eMelika khona, ungathi ibinjani impilo lonyaka?
Ibinzinyana. Yebo bekukhona ukuthi selapha lalapha njengoba sibona umongameli wangapha la ubesenza into engathi zisenza singahlaliseki phansi. Amaphaphethu abahlale phakeme inxezenzakalo zangapha. Kodwa-ke hhayi siye sahlala sathembela wabuye uhamba umnyaka waze wayophela. Noma bekukubi kodwa kungafani langalokho okwangakithi ngale ngoba ekuthatheni kwalabo abantu ababusayo njengamanje eminyakeni odlulileyo sibe le themba sibona abanye bejabula kodwa nxa usakhumbula ababunkomo kuwona lowo msakazo ngakwala mina ukuthi kukhona okuhle okuzayo ngoba sekuphume ubaba umgabe sekungena laba abatsha. Ngakwala mina lokho ngoba laba bantu bavele bebe bonke kusukela ekuqaleni njalo ayikho eminye imisebenzi singathi phecelezi ngesilungu abala enye i-experience abalayo ngaphandle kwe-experience yezanu lokusebenzela umgabi kuphela nje.
Alubana belalele bona ababusi baseZimbabwe kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ebengabaxwayisa ngakho njengamanje ukuthi asijabulanga ngabakwenzayo. Kubi abakwenzayo, kubi abakwenzayo. Akuthembisi ukuthi khona into enhle abazayenza kudala bethembisa. Ubaba umnankakho njengomongameli sesimbonile iminyaka lodlulile egijima amazwe wonke ethi usayina amadili, usayina amadili, usayina amadili. Kodwa kaloku uthi ntsholuhle esesilubonile. Abantu abaningi silokuthi asikayiboni i-change. Kodwa eqinisweni i-change ibe khona kwele Zimbabwe kodwa ibe negative. Yeah,
kuyini okuloyisayo thwala singena nje eminyakeni omutsha?
Engikuloyisayo ngicela izizalwane zeZimbabwe. Akukhathalekile ukuthi ungwayiphi i-tribe, ungwesishoneni, ungwesintwini, ungwesivenjeni. Kodwa ngicela ukuthi-ke sibe le thuba lokuthi sime ndawonye njengabantwana, njengemuli yeZimbabwe. Sikhiphe imvunulo ye-MDC, sikhiphe imvunulo yezanu, sikhiphe imvunulo yezaphu. Sime njengabantwana beguma linye. Ke sixotshe umthakathi okhona egumeni. Umthakathi lo ungubani? Umthakathi yizanu. Ngoba siyehlulekile kudala iphethe intambo akula nto enhle esiyenzi. Siyabonga kakhulu. Awuthi ke ngithathele lithuba ngifisele imuli yonke yeZimbabwe ngilifisela lani njengabasakazi beStudio 7 umnyaka omutsha.
Hayi siyabonga Thwala, kube njalo lakuwe.
Siyabonga.
Umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane saseZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Singeneke kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokubingelela izihlobo labangane lisitsho leziloyiso zenu zomnyaka omutsha.
Yebo, 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 okokuqala ngibingelela imuli yami inkosikazi wangu wami uManqube uTalenti, uMinehle, uAndile, abafowethu abathi uAmoni noMoka abakomoyo. UAmoni useGweru, uMoka kobulawayo eUBH. Ngizobingelela zonke izihlobo labangane. Unyaka ka-2019 besifihla besifisa kube lenguquko ukuthi ububi bonke lobu esihlangane labo bungaze baba khona futhi ngoba kwalo nyaka akube nzima kakhulu.
Injani basakaza abahle, igama nguPaul Ndodana Ndlovu. Ngokuzalwa ngizalwa eFlaposi esigabeni seWanezi Mission. Ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngendaba yomsebenzi. Mina bengithanda nje ukuthi ngiyangifisela nje wonke umuntu ukuthi angene eminyakeni omusha
engophilile. Njalo bengifisa nje ukuthi
mhlawumbe abantu uma bengangena eminyakeni omusha wonke belombono ofanayo ngokuzama ukukhipha ilizwe kulelo dube esikulo, ngoba njengamanje sikhuluma kanje abantu asikho ukuthi mhlawumbe bazongena bowejabulile ngenxa yodubo lukhona elizweni ngesimo sonke esisaziyo. So ngekithi mhlawumbe inkosi ingafaka isandla singene eminyakeni omutsha, kube le mthelela emitsha, kube njalo le nguquko elizweni lakithi, lathi esihlale kudeni emazweni sikwazi ukubuyela ekhaya siyophila kunye lesihlobo nabangane ney'muli zethu. Sikade sagcina lokuzibona abanye asiwazange ngemakhaya ngenxa yesimo esikhona elizweni. So ngifisa nje ukuthi mhlawumbe inkosi ingathela umusa ibeke isandla sayo ilizwe liqhubekele phambili, lathi sikwazi ukuthi sibe nemakhaya siyebona ukuthi singaqhuba kanjani impilo lezi muli zethu emakhaya. Ngiyabonga.
Bonani basakazi ku-Studio 7, ngifisa ukufisela unyaka omutsha omuhle ozayo ka-2019. Ngibonga inhlelo zenu lithe lasinika zona ekuqaleni konyaka kuze kuyephela lo nyaka. Igama lami ngu-Rapson Mwale, ngise-Johannesburg. Ngibulisa laseNtumbane, ubabami, labanawami kanye labantu abami. Ngibulise lalana eGoli engikhona, abanye abantu abami engihlala nabo lami eGoli. Angizange mminelise ukuya ekhaya ngenxa yesimo somnotho lokuthi bengisebenza. Ngifisa ukuthi ilizwe lakithi kulo mnyaka ozayo libe lenguquko, kube nemali, kube lokudla, kube lemisebenzi, abantu bethole imisebenzi, abantwana befunde kahle ezikolweni, izikolo zibe njengakudala, lezibhedlela zibe lemithi, yonke into. Sifisa ukuthi kona ingabe lezulu lingana, abantu abalimayo bethole ukudla. Ngiyabonga, libe nomnyaka omuhle nonke balaleli nezihlobo zami nabangane nabangaziyo. Ngiyabonga.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi 2018 sanelisile ukuthi sibe sixoxa ku-Studio 7, but kumnyaka lo ozayo esiwukhangeleyo 2019, isifiso sami ngesokuthi ilizwe lithuthuke, abantu bathole izinto eziswelakalayo. Kunjenje akula fuel, elokudla kuyadura. Ngifisa i-economy yelizwe ithuthuke, kube lempilo engcono. Mina engikhulumayo ngu-Ekhe Moyo, ngibingelela bonke abangaziyo. Ngibafisela umnyaka omuhle u-2019. Ngingakhohlwa imuli yami eyakomoyo, umkami labantwana, uKiarabilwe, uKisuphile, uPlayelo, uCharles, uKanalelo, lo nkosikazi wami uMadrid Moyo.
Ningezi izinto ezinto bese ndivuya ngokuthi izingozi zikaKhisimusi azikho. Izingozi zikaKhisimusi zonke izingozi zenziwa yini? Bese ngiqamba amanga nethi ingozi zikaKhisimusi. Ukhumbula ngomunye uKhisimusi kulo nyaka ophelile, enye indoda sasihleli nje sifuza sonke, yathi le ndoda niyazi namadoda ukuthi esicletshi ngasifuza sonke manje kungapheli ngisho 1 minute. Sathi namanga uyahlanya ngeke ukwenze lokho.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kubalela wona ke khonapha emsakazweni. Mlalelo othandekayo, okwalamhlanje ekwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa. Olivalelisayo ngontungameli Nkoma.